sizivele siwazi phela ukuthi kulobudlelwano okukhona phakathi kwe-CIO ne-ZANU-PF nayo ifazi ngoba phela ifazi yayisibonakala ezindaweni zokhendo angibona ukuthi engxenye ukuthi imali imali yavela ngaphi imoto yasela ngaphi angibona ukuthi kusizaokusifanele sibe kwazi nje ukuthi kulobudlelwano obukhona yikho okwabhidlisa idemokhrasi yethu ngoba idemokhrasi yethu kuyayivumi kuyayivumilela ukuthi kube lenhlanganiso ezimele yodwa engathi iyabe isekelana neqembu eliwisayo kumbe neqembu eliphikisayo yikho phela umthetho vele kayokwa ukuvumi khonokho
iyo nasisikhangela sibili nxa ukhuluma khonokho ngokuthi akusela uhulumende obalulekileyo kambe vele isandla sefazi singabe sangena kanganani ukuze siphazamise ukuthi ezimbabwe kube lokhetho oqondileyo
isandla sefazi sangena sabhidliza ngoba phela yikho labana ababebonakala befake amatafuli emngcelweni we-polling stations singazazi nje ukuthi khona ku-registration ngokwayo amabizo abantu ababebhaliswa bethiwa ngabezanu-PF nxa kwakwenzakala ukuthi i-ZEC yabanikeza i-voters roll babeyaphumelela ukuthi bathatha amabizo angasiwabo benikeza abantu ithuba lokuthi bavote bengasi bafanele bavote so asoze sibekwazi ukuthi ukusebenzelana kwabo ne-ZANU-PF kwahamba njani kodwa siyazi ukuthi babekhona bebhala amabizo besethusela abantu kwenzela ukuthi babe ngabantu abavotela iZANU-PF.
Siyabona njalo-ke i-Eastern Treaty akumelanga abantu behambise imali kumbe besebenzelane ndawonye lefazi leyi ngoba khanya zani idlala kubi ngemali wena ngabukana njani kona
nxa lili qembu iqembu elizimele lodwa asuze ziphumelele ukuthi sibatshele ukuthi imali bengayisebenzisi esingakutho thina njengozulu wezimbabwe ukuthi akula mali evela kuhulumente efanele ihambe isiyanikezwa amaqembu azimele kodwa ngaphandle kokuthi imali yakhona nxa iqondane lokomnotho kumbe lempilakahle yabantu ukunikeza imali iqembu elisebenza le-ZANU-PF okuhlukuluza abantu ngesikhathi sekhetho lokho yikuphula umthetho.